inhlupheko ukuthi indaba yomhlangano weZANU-PF le ukuthi bona vele bavele behluleka ukuvusa ile company kweminyaka eminingi, babulala lezishabani imashapa mine. Kathesi umnumzana Wesman Ncube obesefake amadlabuzane okulungisisa ukuthi izisko le iphakame, bona ababekhona kodwa kathesi sebesethuka, sokutshengisela nje ukuthi kabazwisisi.
Kodwa ubona ngazane vele kuyagcina ngani khonapho?
Fanele ukucine ngecompany leyana isenza umsebenzi lapha lo awalanda abantu bezisko sikwakulokuyanga. I-business deal yasayinawo mfowethu, umuntu wonke wayekhona beyikhangele umgabe. Indigenous isinemodeli yakhona yesiyifunayo esedingekayo. Kuyafanele ukuthi izisko isebenze ama-mining claims akhona, nxa alo muntu akathatheli umuntu wakhona ngokwamuntu weZANU-PF ukwenzeka ukuthi uzilwe eZimbabwe azuze umnotho ngezisko vele esihluphe ihulumende ngokuthatha imali karhulumente.
Kambe ke ubona zani abalandeli bezanu kumbe sithi abasekeli bebandla leZANU-PF bazayekethisa yini ukuthi babhidlise idelay?
Bazazama ngemizamo yonke ukuthi babhidlise, kodwa phela uzilwe eZimbabwe la uzilo wezisko still bafanele baphakamise yona logwalo elithiwa indigenous nation. Nxa kunokuthiwa khona thina abantu beyikhwekhwe labe-Midlands sifanele sibenefite umnotho wethu, kanti sokuyini lokho? Kabasukume bona bahambe bayelungisisa indaba le, ngoba umnumzana Ncube sisenze iphathi yakhe.
Kodwa kukhanya ngazani bakhuluma kakhulu ngama-claims lawa kuthiwa abanjwe ngozibanibani. Kambe ama-claims lawa nxa kukuthi i-SA ingafinyelelanga kuhamba njani?
Kuyahlupha ngoba phela nxa uthenge i-infrastructure njengaleyo, ama agreement yakhona ifanele ibe ngaye yakhangelisa, siyabona ukuthi ama source raw materials akhona ngapi. Lokhu sokuphonga ukukhuluma nje kusungazizakalwa kathesi ukuthi ama claims akhona ngomuntu yedwa, kanti kukanti nxa kuthiwa khona indigenization uzulu wonke ngiyobenefitayo. Nxa ama claims akhona ekhona yesa phela nxa engawakhe wayevelele ama claims akhona izisiko silizisele, kodwa sokukhathe sokubuyiyesa olokhu ebambelele ama claims akhona kutho ukuthi nguye otifita i-cause ye-indigenization abantu be-Midlands.